Abazali basele bethitheke ingqondo ngemva kokuba abantwana abafunda ezikolweni zemaboarding balisiwe ukungena emabhasini ngamatitshala ngenxa yokungabhadali imali yesikolo ngokugcweleyo. Abantwana abavela endaweni eziphandle kwakoBulawayo basele bethithibele ngemva kokuba bejiwe ngamabhasi ezikolo la amatitsha esithi kumele babuyele emakhaya. Okhokhela inhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe ehlangothini lwenyakatho uMnumzana Vusumuzi Mahlangu uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zithethe inyathelo leli loba nje uhulumende efake isibopho sokuthi nxa izikolo zivulwa kungabi lo mntwana ozaxotshelwa imali yesikolo.
Thina njengenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe sithole umbiko ophambanisayo kakhulu othi wona khathesi ke abafundi bayaxotshwa ezikolo bexotshelwa i-school fees. Siyakwazi ukuthi umthetho ukhona ke khathesi kuministry uthi wona abantwana akumelanga baxotshelwe i-school fees, kodwa kumele kukhulunyiswane labazali kubonakala ukuthi ke i-school fees lesi singabhadalwa njani.
Izikolo koBulawayo lazo zivimbe abantwana ukuthi bangangeni emagedini azo, zifuna inhlawulo egcweleyo. Okhokhela inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Roderick Fayayo uthi inhlanganiso yakhe ikhathazeke kakhulu ngalesi senzo njalo isicele amagqwethayo ukuthi aluphathe lolu daba emthethweni ukuze abantwana bathole ilungelo labo elokufunda.
Esikunazeleyo ukuthi ezikolo ezimore than 15 abantwana baxotshiwe bonke. So esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuthi senze into ezimbili. Okokuqala, sibhalele uminista incwadi simtshele ukuthi hayi iminista kulezikolo ezinje ezixosha abantwana elanga lokuvula. Okwesibili, sengeje ama-lawyers and I'm sure kathi sikukhona esizakwenza la.
Abazali basele bebambe kwangaphansi ngesenzo sezikolo lesi. Abazali bakhala ngokuthi aluba baphiwe ithuba lokuthi badinge imali kancane kancane ngoba umumo wezomnotho elizweni ubathwalise amagabha avuzayo.
Ngokubona kwami kungcono ukuthi bona laba abaphathi be-school bebenze ama-arrangements lama-parents ukuthi bengabhadala kanjani ama-school fees abo than ukuthi bexotshe abantwana.
Uhulumende wethule umbiko othi abantwana bangaxotshwa ezikolo. Loba kunjalo, iningi lezikolo likubone kufanele ukuthi lixotshe abantwana ukuze babhadale imali zokufunda. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingumzenzi Chabangu.